Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 29 mphalakazi 2023 ngu Francis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
imigwaqo yethu kayimihle njalo kule bridge lelo eselithethwe ngamanzi kusasambe endaweni yegogo. Ngalokho isicelo sethu ukuthi i-responded to ministry babone ukuthi i-bridge lelo selilungisiwe ngokushesha.
Abenhlanganiso zezihambi ezisebenzisa amabhasi zithi iningi lengozi ezivame ukwanda ngezikhathi zekhefu zibikwa zibangelwa yibonakala kwemigwaqo elizwe kanye lokungaziphathi kuhle kwabashayeli.
Lapha izindima sezinkani seziphambanisa ngoba i-constitution yeZimbabwe likubeka kube sobala ukuthi ama-citizens eZimbabwe alelungelo lokunikwa i-information njalo intatheli izindaba zilelungelo lokuthola i-information.
Intatheli izindaba ziyasithola isinqumo sokwaliswa wakwazi ungena emhlanganweni ezaqhutshwa izinduna labantu abathinteka ngombhuqazi wobhukurawundi. Ngakho ke zithi zizakuyasiphikisa imithethwandaba ukuthi ke uhlangothi lomsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe luthi iningi labantu ababhalise ukuvakatshela indawo zokuzilibazisa elizweni ngekhefu ngabavela kwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezimela izihambi ezisebenzisa amabhasi elizweni zikhuthaza uhulumende ukubana aqinise umsebenzi wokulungisiswa kwemigwaqo yelizwe. Abenhlanganiso le bathi njalo iningi lengozi ezivame ukwanda ngezikhathi zekhefu zibangelwa yibubi bemgwaqo kanye lokungaziphathi kuhle kwabashayeli. Lokhu kuza ngemva kokuthathwa ngamanzi kwebholoho elisesame izolo elixhumanisa inembuzi yale Gogwe South kanye lezinye ingozi ezibulalise abantu abaningi ngekhefu lekhisimusi lelokuqala komnyaka. Izihambi zime kumacele amabili alomfula zingesenelisi ukuchapha. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube oweStudio 7 uxoxa nonobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association umnumzana Paul Makiwa.
Sithanda ukuthi sikhuthaze abachayeli bethu ukuthi bahambe kuhle emgwaqweni, balondoloze izimpilo zabo, baphinde balondoloze impilo zabanye kanye lokulondoloza izimpahla. Siyakwazi ukuthi sibe labantu abaningi ababhubulela lona leli khefu abadlula 87 labo abasichileyo. Njalo silabantu abakwanisa ukudlula 424 labo abesele sebelamanxeba nomuthi belimele. Siyazi sobala ukuthi imigwaqo yethu kayimihle lapha lalaphana. Okuningi kwakukhona siyabona ukuthi kulama potholes ayabe khona. Njalo siyazwisisa ukuthi kule bridge lelo eselithethwe ngamanzi kusasame endaweni yegogwe. Ngalokho isicelo sethu ukuthi i-responsible ministries babone ukuthi i-bridge lelo selilungisiwe ngokushesha. Njalokho isicelo sethu ukuthi labo abasebenzisa indawo yonaleyana babone ukuthi sebesebenzise omunye umgwaqo ukuthi bahambe lapha abangabe besiya khona.
Umnumzana Paul Makiwa ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izihambi eyeZimbabwe Passengers Association. Limuzoxoxa lapho loThabo Kancube oweStudio 7 eseHarare. UThaboka uphinde waxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Makiwa Mapfumo osebenza lenhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe.
Njengomuntu ma ulamabhasi akho kumbe ulamakhombi ako ahamba ama-long distance, kufuze ukuthi ibe le-policy ekhangele ukuthi i-driver lo elimthathayo wavela naphi, i-history ka-driver lo wake wasebenza naphi, wake wadriver naphi. But siyabona kathesi ukuthi imoto eziningi abantu abazithovayo nabantu abadulo 25 but ithethe ithi xa umuntu ehamba le PSV kufuze ukuthi 10-5 years and above abe ne-defensive abe ne-medical but konke khonabo lingakhangela imota kathesi ezihamba labantu ama-lengthiteni zona lawa ngabafana abancane ama-20 years ama-21 years abakwanisi ukuzibamba kathesibona ukuthi kungenza i-accident emangalisayo leyana liyambona ukuthi olidriver kahleko sebalekile because they cannot handle i-pressure naleyo nasikhuluma amabhasi ama-bus driver kufuze ukuthi abe mature but konke khonokho akula ngisho ukuthi imtinye konse ukukhangela ukuthi i-driver leyo wavela ngaphi and i-history then ikhangela imoto yangkhona khathesi sibona imoto eziningi especially amakhombi amanamablade abhalwe le blade le-yellow athwala abantu ama-lengthiteni it's a danger khonapho kunjalo because kuyabe kusitshela ukuthi imoto le ayina certificate of fitness ayina passenger insurance which means when the accident khonapho avela abantu konke ade besemotweni leyo alikwanisi ukubancedisa
ye sibona ngesikhathi lesi abe Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapolisa ebesenza ama campaign ukuthi ebehlise ingozi lezi libona ngathi lokhu kwenele na kumbe kulokunye okufanele kwenziwe
right I think singabona okwenziwa le Traffic Safety Council of Zimbabwe kathi le therapy jini ngama holidays leyo kuyabe kufuze manje ukuthi kube le enforcement eyabe serious I think one example singakhangela iside yemtare le kule team ade ikhona ekwamtare i-therapy le-Traffic Safety Council ade ne-chai enforcement ukuthi imoto ade idlula let's say i-Honda City Force ukuthi ithwale abantu abangu-4 but uyayibonela abantu abangu-8 ngibele abantu abangu-12 ade beyisa khonapho bayehlise umuntu wonke oyi-extra then bacela i-drive ukuthi imoto leyo ayihambe nabantu abafanele ukuthi bahambe emotweni naleyo so yona leyo i-enforcement iyasebenza khonapho ukuthi bengabona i-problem bahle bayilingisa because kudala kathesi abantu bayadelela baya bekwazi ukuthi hhayi ama-campaign lawa ngokuqonda ukuthiyela ithi educational campaign akula lito abayenzayo abantu be-traffic so kuyabe kufuze ukuthi even i-traffic ingaphila i-authority yonaleyo ukuthi abantu abanjalo bahle baboshwe khonapho
njengabanye abasebenza labo ukubona ukuthi imigwaqo yeZimbabwe ivikelekile lina lilaziphi indlela
sina kathesi sifuna ukuthi sizame ukuthi sisebenze ngayo i-Traffic Safety Council kathesi athi sifuna ukuthi sipush ukuthi ama-alcohol beverages wonke athengiswayo ukhitshwe i-certain percent itaxwe khonapho i-certain percent ukuthi imali yonaleyo ifunde ama-road safety projects because ama-road safety projects i-traffic safety ifuze ukuthi ibe lawo amaningi saka thina sikhona ukuthi sincedisane lawo sifake ama-policies zona lawo ukuthi i-drinking i-beverage ibe nama-percent ayihamba athathwe khonapho then also siyenze ukuthi i-speed management policy yethu ezimbabwe ibe effective umuntu engadlula i-speed limit leyo yabotshwa khathesi siyabona imoto eziningi bedey yabona ukuthi imoto azisani ku-red robot ingaba impatient 5 minutes sesidlula saka thina sifuna ukuthi sisebenzise sincedisane ne-traffic safety lama-ideas ethu esilawo ukuthi i-safe systems approach i-road safety ezimbabwe singayilingisisa njani
umnumzana Makheyo Maphumo usebenza le nhlanganiso ye-safe school zones zimbabwe ekhuthaza ukuvikeleka emgwaqweni iintatheli zindaba ziya zisola isinqumo sokwaliswa kwazo ukungena emihlanganweni ezaqhutshwa yizinduna labantu abathinteka ngumbhuqazo wegugurawundi ngakho ke zithi zona siza kuyasiphikisa emthethwandaba umkhokeli wogatsha lwezinduna ole chiefs council umnumzana mtshana kumalo utshele istudio 7 izolo ukubana iintatheli zindaba zizatshelwa kuphela okuyabe kukhulunywe ngabantu emihlanganweni le nxa isiphelile kodwa ke iintatheli zindaba kanye labalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende uzama ukufihla iqiniso elizakhulunywa ngabantu kuleyi mhlangano izinduna zaphiwa umlando wokulungisisa udaba lwegugurawundi ngumongameli Emerson Mnangagwa njalo zithi zizaqala lolu hlelo emathebeleleni north le-south phakathi kwenyanga ezintathu zakuqala zomnyaka ka-2024 Ntungamile Nkomo owe-Studio 7 uxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yentatheli zindaba eye Young Journalist Association uLeo Munende ngalolu daba
lapha izinduna sezinqane sezihambanisa
ngoba iconstitution yeZimbabwe ikubeka kube sobala ukuthi ama-citizens eZimbabwe alelungelo lokunikwa i-information. Njalo imithathele izindaba kulelungelo lokuthola i-information. Into abayenzayo le asikho nto ezimbeki engingathi ngingadelelanga engingathi ngiyayingibo into e-public, into eyayenzakala esizweni sesindebele abantwini abesindebeleni mainly. Njalo kunabanye abesindebeleni abangekho koBulawayo, abangekho emathirimeleni kumbe nasemidlevu lapho abazabe behlangana khona labantu abazafuna ukuba kwazi ukuthi yini okwenzakalayo. Esakubona kwenzakala ngesikhathi kuthiwa le Motlanthe Commission ngemva kwama-elections ka-2018 intathele izindaba zonke zazivunyelwa phakathi, sasinikwa isikhundla, sasinikwa inhlonipho esinikwana nayi-constitution eZimbabwe. Yikho okuze kube kusenzakala khathesi. Lokhu asebezama ukukwenza yinto eyakhulunywa nabaningi besithi abafuni ama-solutions awegugurawundi avela ebantwini abayi-123 ha-a bathi bona bafuna ama-solutions avela ebantwini abantu abahlutshwa ngesikhathi segugurawundi hathi ama-chief hathi izinduna lezi. So hhayi alokhu abakukhulumayo lokhu akulangqondo and emthethweni sizawuphikisa ngendlela zonke esengisa ngazo.
Umholi wezinduna Mnumzana Munende ubaba uMtshane Khumalo sikhulume laye izolo wathi yena okwenze bathatha lesi sinqumo ikuthi kabafuna ukuthi kufikwe endaweni thize kwenziwe umhlangano namuhla, lina ntathele izindaba bese liyabika ukuthi kuthwe kusasa kuvukwe kusenzwa umhlangano kwenye indawo okukhulunywe izolo bese kusiyaba lomthelela kulokho kuyabe kukhulunywa ngalolo suku. Ungathini ngalokho?
Akwaphela izindaba eyamakhomishini ayiqalanga namuhla lezi lokhu kwaye kwenzakala. Njalo nxa udaba olukhulunywa kumbe etholotho luzaphindwa emaphisa akula problem lo ukuthi intathele indaba sine zabhala ukuthi hayi emaphisa bathe besalele ukuthi kumbe etholotho lezazenzwa khonokho bethi hhayi lokhu akula ndaba lokhu. What if bona bengazitshela into ezingakhulunywa ngaphakathi siyabakwazi njani? Kuze sibe silalele lapho ukuthi abantu bathini nxa sithapha indaba zethu, sithapha indaba zethu ngama-angles achiyene akufuzanga kuhle kuthiwa wonke umuntu kabhale lokhu okukhulunywa ngama-trisi kuphela. Lezathi zonyezi kuyaso kuyi-propaganda njalo siyasesibona ngani kumbe kune-agenda abafuna ukuyifusha esingavumelani layo.
Ngesikhathi segugurawundi kubulawa abantu eMathebeleland lase-Midlands siyazi ukuthi intatheli zindaba zazingavunyelwa. Kwakuvunyelwa nje intatheli zindaba ezinlutshwana ezazihamba lohulumende zitshaya ipropaganda kahulumende. Nxa sokuzanywa ke ukulungisiswa lolu daba intatheli zindaba zivinjwa njalo, singathi lokho kuveza
kunezinto esiyakhona thina sesicabangela ukuthi bafuna ukuzifihla. Thina sithi nxa into le abayenzayo beyenza ngendlela elungileyo akufuzanga befihle lutho. Singakhayela ngesikhathi segugurawundi njengokutsho kwakho intatheli zindaba zazisalisa ukungena ezindaweni lezi okwakule fifth brigade isenza eyayikwenza ibulala abantu itshaya abantu. Yikho abantu vele bahle bathi intatheli zindaba sizifuna ngoba babesisaba ukuthi iqiniso le lingaphuma lathi sizanyuka. Kuyasiphinda sikwesaba ukuthi bengathi endaweni eya intatheli zindaba lakhathi siyazixosha kuthi intatheli zindaba then abenzi lutho phela kuze kube sesedo yeni lo. Everyone should see ukuthi no abantu bayazama sibili futhi selling attempt at reconciliation yokuqhebisana into ezinjalo. Uma ngincwadi besenza sothola sesifuna ingane ukudlala isikhathi.
Uliya Munende ngumkhokeli wenhlanganiso emela intatheli zindaba e-Young Journalists Association. Uhlangothi lwemisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe luthi iningi labantu ababhalise ukuvakatshela indawo zokuzilibalisisa elizweni ngekhefu ngabavela kwamanye amazwe. Ngekhefu lekhisimusi izizalwane zeZimbabwe yizo ekade zivakatshele lezi ndawo ngobuningi, njalo indawo eziningi bezigcwele. Indawo zokuvakatshela lezi zigoqela iVictoria Falls, iVumba, iNyanga, Matopos lezinye. Ukuhlaziya lolu daba uThaboka Ncube owe-Studio 7 uxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yabaqhatshi abakuhlangothi lozokwethekelelwa kwelizwe e Employers Association of Tourism and Safari Operators nomnumzana Clement Mkwasi.
Nasikhangela okwenye leyi ezayo, sikhangele izethekele ezivela kwamazwe atshiyeneyo, ama-bookings ethu ababhalisiwe ukuthi bayabuya kuyathengisa ukuthi abanye bakhona bavelela, abanye bavelela e-America, abanye bavelela e-Europe, ibo abaningi bakhona bazabuya kunye, kodwa ku-Christmas abaningi kade bengabantu balapha eZimbabwe. So sibone ukuthi kade kubuya ama-group atshiyeneyo, iimoli kade zibuya zihlangene, abantu abadala labantwana. Wonke le sobo esijineyo abantu abazahamba emakhaya ukuthi baqedi holidiri basemakhaya sebebuya kuma-tourism resort bechazeka bebonana benza ama-activity atshiyeneyo.
Kuyini okubangele ukuthi kube lezethekelo eziningi ezivela eZimbabwe?
Ukuthi ukumaketha kwethu elizweni sekule sokukhanya vele ukuthi abantu hayi bayazizwisisa, sebebuya sebenza into zonke. Sibone futhi ukuthi lo nyaka abantu abalapha eZimbabwe labo bayenzile esingathi nangamahaya thina le-cities, into ezifana labobhanki, labo-good swimming like, labo-rafting. Abantu balapha eZimbabwe labo sebeyenza into ezinje. Kudala besikade kungayenziwa ngabantu abalapha eZimbabwe, kade kujwayele ukuyenziwa nabantu abavelela kwamanye amazwe balapha eZimbabwe kade bejwayele ukwenza ama-netback activities afana labo-cruise labo-helicopter flight lokuhamba phakathi kwama-followers. Kodwa kakathesi hhayi bayenze konke sibili bevelela lapha eZimbabwe. Ngathi mina ngazikhangela izinqumo ngathi abalapha eZimbabwe kunani kade zithikisa amathumi ayisikhombisa abavelela lapha eZimbabwe, i-difference ngabantu abaphandle. So singathi hayi into sezitshintshile kanyangani sezidlulile ku-COVID and i-tourism sivukile, abantu abalapha eZimbabwe labo bakholisile babuyile kade begcwalisile indawo zethu zonke.
Umnumzana Mkwasi Clement ungumkhokheli wenhlanganiso yabaqhatshi abakuhlangothi lozokwethekelelwa kwelizwe ye-Employers Association of Tourism and Safari Operators. Ubeyixoxa icingweni loThabo kaNcube eseVictoria Falls. Amapolisa athi asebophe umnikazi weshabhini ethengisele abantwana utshwala eHarare ababonakale kumfanekiso owevidiyo okade usabalala enkundleni zokuxhumana benatha bengachize qhakala, okuyinto icunule kakhulu uZulu. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyathi uthi umsolwa nguFitin Mutiyaya oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lantathu 23 njalo uthengisele abantwana laba utshwala eshabhini yakhe eseNyere Flats elokitshini leMbare eHarare. Abantwana laba balishumi lambili njalo baleminyaka yokuzalwa esukela kwemihlanu kusiya kwelishumi lanye. Unyathi uthi uphenyo lwamapholisa luveze ubana abantwana laba bathenge utshwala lobu ngemali abakade beyiphiwe njengezipho zekhisimusi. Uxwayise labo abathengisela abantwana abaleminyaka ephansi kwelishumi lasiyakhalombili 18 ukuthi bazabotshwa ngoba besephula umthetho. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo webhodi yenhlanganiso yezakamizi zeHarare eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Yinto esihluphayo kakhulu ukuthi size ukuthi abantwana abanyanyane kangako batholakale benatha utywala. Yebo, lo umama owejabhini obathengisele utywala angaba ngumuntu esingamsola, kodwa kumele ukuthi sikhangele imbangela eyenza ukuthi labo bantwana babe sezitaladeni. Ngomaripoti aphumileyo abanye abantwana ababili nabantwana abalonina leyise abehlukanayo. Nge-economy ekhona le siyabona ukuthi abazali abaningi abanye bagcina besehlukana. Njalo udubo lwama-city kids liyanda kakhulu ngokubana i-economy iyenza ukuthi kungabi lemuli eziqinileyo ezindlini lapha. Abantwana labo begcina besenza okuningi kakhulu Kukali nga ina lana kwa kwa kanyela ema sila sala jimika kule harari. Zila watu ya ama nini uvo na vichata ama traki de chagwa njani. Toka siyo kia na vipo jia ama traki aata kwa sili hizi. Ufika ye tema iklu, ye tema uvuni mwenye kutagayo, ye tina lugumezwa na vanyi avandu.
Abantwana lava si ngati yini hambuma yini ngama street kids bahlala esitalateni
Niki kuzwayo kukhanya ngathi ngama street kids imeni labo kodwa abanye ama street kids kasi ma street kids ukuthi bahlala esitalateni ngabantu abasuka emizini bechona esitalateni ntamba amasiyeziyela nezindlini ngibona ngathi okwenza ukuthi basuke emakhaya besiya ezitaladeni i-economy ehluphayo ngoba ekhaya kulendlala angangena esitaladeni ahlangane labanye abavele behlala ezitaladeni bagcina besenza into eziningi-ningi njalo ngakhangela kulabantwana abasezitaladeni esingathi ngama-city vendor abathengisa iziyidi lokunye kunjalo njalo akulamthetho obabophayo kangako abantwana labanye bagcina bengena kweminye imikhuba engalinganga
Lina njengabaholi benhlanganiso ezisebenza labahlali kuyini elikwenzayo ngendaba ezinje ngoba siyazi udaba lwezidakamizwa ludaba osolulesikhathi luhlupha eZimbabwe
Siyaza njenge ikakhulu njenge Harare Residency Trust ukuthi sifundise izakhamizi ukuthi zizame ukondla abantwana babo ngendlela ezilungileyo njalo kuminyaka edlulileyo besikhuthaza ukuthi izakhamizi ikakhulu laba abangela enye indlela yokuthola imali benze amaphuzu angabanika imali bebambene ukuze banelise ukudla imuli zabo njalo siyakhuthaza ikakhulu laba omama labo babo ukuthi kungabile ngabane kakhulu lokwehlukana ngoba enye into ehluphayo abantwana abenziwa yi-single parent ukuthi bondleke kakuhle bakhubekele imithetho kukhanya kuyinto ehluphayo kakhulu
uchilo ukuthi udaba lolu lukavili uyabasola abamashabhini uyabasola njalo abazali abanganakekela abantwababo kuyini ongakukhuthaza bona abazali laba amashabhini
amasabhini kuyahlupha ngoba singeke sathi singakhuthaza amasabhini ngoba amasabhini ngabantu abasebenza bengela malayisensi akulamthetho obabophayo esingasikhuthaza nje ukuthi kwabezomthetho ukuthi yenze ukuthi amasabhini angabi khona ngoba akula esingakutho ngobantu bamasabhini ngoba ngabantu abazifunela imali ungabuya kule mali noma uyingane leminyaka engu-4 enaselongu ethole imali balithwane abangala imali bathi lesithi mnyane kakhulu
umnumzana Albert Mazula umgcinisihlalo webhoard yeHarare Residents Trust limuzwe xoxa lapho icingweni lonto nkamili inkomo we-studio 7
Iti Waza Waza Friday my darling Waza Friday umsebe zupogine Waza Waza Friday
Kuhlelo Waza Friday liviki sihamba lomculo womdumo owe house yena ke udabuka emangweni weBethel eGwanda uAyanda Ndlovu ozibiza ngegama lomsebenzi lokuthi Ayanda Deliver Boy nanguke exoxa lo ntungameli ngomo weStudio 7 ngedlalade lakhe elitsha
le ukufuna from 2019 to single track abathi nguwe wedwa imanyalo track and then 2020 ngazochintsha ngangena ku house from 2020 until 2023 then ngisebenza i-album le ephumule ngo-2023 abathi Jerusalem ngisebenzile, I can say ngisebenzile because ngisebenza ngiyi-1, ngiphusha ngiyi-1, bengithandaza, ngithandaza lapha nalapho ukuthi konke kuvele kwaze kwavela kwaphuma i-album.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafuna ukuxhumana nami, inamba zami zithi 061 59 191. Ngizoziphinda futhi ngize South Africa because ngokusebenza ngise-South Africa yikho ngikhona okwamanje. So inamba izongazithola ukuthi ukhona ukuthi uxhumane nami because azikatholakali kuma-social media. 0761 31 59 191 yikho ngangithola khona.
Ubatshiyela waphamazi abalandeli?
Kubalandeli ngingathiyala amazwi ukuthi kumele ukholwe, uzibhilivele wena ukuthi everything izophela. Kumelapho isikhathi esizokunzima kakhulu kwezomculo, kulobu nzima sibili because uzothola ukuthi kunama-challenges amaningi owahlangana nawo. Uzothola ukuthi phela njengabantu sisacula sihlangane sometimes kunokungazwana, but kumele uhlale uthembile ukuthi everything izolunga because ungagive up.
Ngelethembali ukholisile umculo oka Ayanda Diliza Boy. Lingakhohlwa-ke ukubana kulayitoku lamhlanje uhlelo sikhangela ukubana kuyini okukhangelelwe ngabantu eminyakeni omutsha esiwusungula ngumvulo oka-2024. Isikhathi sethu asabuvumi bawethu ubana siqhubekele sonke phambili. Kodwa singeke ehlukane ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso zezihambi zisebenzisa amabhasi zithi iningi lengozi ezivame ukwanda ngezikhathi zekhefu zibangelwa yikonakala kwemigwaqo yelizwe kanye lokungaziphathi kuhle kwabashayeli. Silugqiba-ke lapho uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Prophetess Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.